Abangene lo mhlangano oqhutshelwe emahhofisini kamasipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngoZulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila nobugoga, kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangene lo mhlangano.
Kumele kube lezindlu zama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair, labantu abagogekileyo. Isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha, kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala yize ukuswela imisebenzi yokuthi khona imali yakhona ibe phansi kubhajeti yona le. Thola ama-stands, thola izindlu.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosazana Gladys Mpofu.
Sibesicela irenovation yewall yeJawunda Hall ezangena okugekileyo, angene the wheelchair kumbe uyenzani abe ngeni. Kathesi leyi uyathi uyangena ilama steps uzaba isigoga kathu sewile ayiyenzi.
Unkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbe injana sikwazi ihlezi njalo intuntuzi kube khona ejinifu nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo akuvumi abantwana esilabo bona baba-disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama-pipes kumbe lawakho vele khona pha e-counseling akusayenzi impukane abantwana i-correct.
Unkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumele yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika iloba nini ngenxa yezulu.
So ezitina zisala zingaphandle, so ziyabe zikhumuzeki, so sokugubhekile njengeyami yona vele nganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhala lokuthi mina lo mntwana ongumdisable. So yathanda ukuhlezi khona phana uzoyinika abagabhaga bepheka sosenze sabo xose isikhathi entime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
Unkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo ezizathuthukisa impilo zalabo abaphila nobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-projects ukuthi kwehliswe ukungasebenzi. Even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects. Ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom, kube ama-projects okufunya inkukhu, ama-projects kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azo lokho izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukansil amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.